siyalambulela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni, lokho ukholo lukhona.
Abantu ekhaya bayathandaza, kuyagcwala. Ngoba siyinika impilo ukuthi uNkulunkulu akusiboni. uNkulunkulu akusiboni. Faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele ezikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni ama-Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala. Everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kubaprofethi lalabo abayinkonzo zakudala, ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo.
Yikho engakubonayo mina khonokho ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Ngayivayithi ukuthi ngitshumayele one time, I ended up ngitshumayela nge-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibhile usuya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuye ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ama-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukubedlula bona, ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngidlala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngidlala ngingembathanga, all those things. But what is the son eceleni yakhe lapha kule nto yayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe? Kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just wangitshela ukuthi khona i-grace yami is sufficient. Indaba yokuthi uPaul uyayizuza nxa ukupositione ye-weakness. Wabuyela kwesibili, wabuyela kwesithathu. Usually abantu abaningi ngasithandaza, siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela uncede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya uNkulunkulu ngalokho nalawo ukwenzanga ye, ngicela kokho. Kathi nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse, ngoba abantu bazifuna ukuthi umuntu wabo usithi ngingayenza so, uNkulunkulu uzangenza lokho. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngingazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle i-statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's really a simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one who has said no to. But amandla onalawo engunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho maningi kakhulu kwedlula ukuthi nganginikile lokho okucelayo. Ngoba uPaul was able to do all things ekuposition of weakness, ekuposition yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Ungabachiyela liphi abesifazane kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba banokuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone. Into yokuqala kuzamele ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government leyi ezayenzwa put together, i-cabinet leyi iyabe i-cabinet enjani, because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesibili, omama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibhile yona bomama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale, ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina ULot esithi hayi, ngale kangikhona ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyami idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobho lelo lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobho lelo lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani, ukuthi ngizo lapha agcine siyakhona ULot. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. uHana wayevaliwe nguNkulunkulu ukuthi engabi labantwana. Wathandaza uHana waze wathi kwelinye ilanga esensontweni khona ngapho lapho ababenikela khona izinto, wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona. Wagcine esithi kathi indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakho uqhuqha. Wamtshela wathi hayi, angidakwanga, yikuthi kule zinto ezingikhathazayo niyathandaza kuNkulunkulu wami. Umkhulu wakhona wapho wathi hayi, ikhona uNkulunkulu uza kwenzeka usizo ngokuthandazwa kwakho. And for sure uthe esuka khonapho she had peace. Listen, kazanga tshelwe ukuthi khona uzaba lo mntwana. If you read it, wayengadli, wayengahlekile abanye, wayengathini, kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoyina abanye, wadla wahleka waxasa ukuxoxa, engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mntwana. It's peace that comes from God. You have to be content le situation ekhona ngoba sure sonke singale sabaleke eZimbabwe siyasala sokulobani. I would certainly encourage bonke mama ukuthi let's have faith, let's continue to pray, and we hope and we are praying for uEmerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha.
Sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlehle.
Thank you. Ngiyabonga bomama, ngiyabonga.